Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 7 kuMbimbitho 2025 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje, uMnumzana Mthuli Ncube umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemali uthi eli Zimbabwe lizimisele ukusayina izivumelwano lamanye amazwe ezokulungisa ukusilela komlilo kagetsi.
Azibuzo elihle elasungulwa nguhulumende ukubana kube le-proportional representative yabomama, ngoba omama labo sokukhangeleka ukuthi bayananzwa.
Ele Zimbabwe namhla linanze ilanga lokulondoloza amalungelo abesifazana emhlabeni wonke jikelele ele-International Women's Day. Sizalethulela ezomculo kuhlelo Woza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Chris Mike igweda elimele intathele zindaba uBlessed Mhlanga ovalelwe esitokisini seRemand Prison uthi namhla uphanyeke edalele iHigh Court isicelo sokuba uMhlanga akhululwe ngemali yesibambiso ibail ukwenzela ukuba athonisiswe ehlala emzini wakhe eHarare. Umike uthi sebemelele ukuzwa ukuba udaba lolu luzathonisiswa nini eHigh Court. Umhlanga osebenzela iphephandaba le-News Day, lo mavona kuhle owe HSTV, walelwa ngeviki ephelileyo ukubhadala imali yesibambiso. Wetheswa amacala amabili okwethula imbiko ephehla uDlakela ukungxoxo ayizenza lelunga leZANU-PF Central Committee, uMnumzana Blessed Geza, okhokhela abanye abalwa impi yenkululeko abathi wafuna umongameli Emmerson Mnangagwa esuke embusweni ngoba wehluleka ukubusa. Ugeza uphikisa njalo ukuba uMnangagwa ahlale embusweni kungafika umnyaka ka-2028 ogqitshwa khona umbuso wakhe. Kula bafuna ukuba aqhubeke esembusweni kuze kuyafika u-2030. Kolunye udaba, amapolisa afika ukuba amasela ale mibhobho izolo adubule abulala uDetective Cassandra Hobe, ipolisa lakobulawayo ebelisebenza kugatsha oluphenya amacala okubulala ule-CID Homicide ePhumula South ngesikhathi uHobe labanye bakhe bezama ukubopha izigebengu lezi. UHobe ubikwa ebelilunga lequle lamapholisa esifazana elaziwa ngokuthi iTeam Lozi Gay. Amapholisa athi lokhu edinga izigebengu lezi. Zimbabwe namhla linanze ilanga lokulondoloza amalungelo abesifazana emhlabeni jikelele ele International Women's Day eMunyarari Primary School eZimunya eMtare, lapho umphathintambo kahulumende ohola ugatsha lwesifazana unkosikazi Monica Mtswanga akukhuthaze abesifazana ukuthi bezithuthukise. Amaphephandaba kahulumende athi unkosikazi Mtswanga uthi kufanele abesifazana bangene emisebenzini efana lokwemba lapho okulabesilisa khona abaningi, njalo beqakathekise imfundo yabo liyamantombazana. Ilanga leli elabekwa ngumanyano we-United Nations linanzwa ngokusemthethweni kusasa ngomgqibelo, njalo indikimba ithi for all women and girls rights, equality, empowerment, okuyinjongo yokuphumula yokukhuphula amalungelo abesifazane lamantombazana, ukulungisa amathuba, ukulinganisa amathuba lokuthuthukisa impilo zabo. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe lonkosikazi Agnes Musaka ofundiswe izolo ukuthi abe ngukansila edolobheni lakobulawayo kuhlandla lokunanza amathuba okuthuthukisa abesifazana ele proportional representation.
Yena kwami kwenzakale ngokuthiwa ngomunye wethu uKhansela Mpofu owashiyayo. So mina ngasengena ekhundeni sakhe lapho akade ekikho ku-PR Council. Proportional representative yiyo i-PR Council. I-PR Council proportional representative wabe sithi ukuthi iKhansela yami eyabe imela omama.
Ungathi linyathelo elihle yini elokuthuthukisa abesifazana?
Ya, libuzo elihle elasungulwa nguhulumeni. Ukubana kube le proportional representative yabomama ngoba omama labo sokukhangeleka ukuthi bayananzwa ezintweni emsebenzi eminye ekahulumende ufana labo kusebenze ku-community kumbe basebenze kuhulumende. So kude ngisola ukuthi omama nabantu ababesele emuva kakhulu ekusebenzeni imisebenzi enjengaleyo ngoba kudala imisebenzi leyi yayikhangelwa abantu abangobaba kuphela. Kodwa kathesi nxa sikhuluma nge-Women's Day kuyabe sikhuluma ukuqakatheka kwabomama kulangale ngabelo. So siyakujabulela sibili ukuthi inyathelo elihle sibili elalethwa nguhulumeni.
Njengomuntu oku-PR lapho usebenza njani? Ukusebenza kwakho kwehluke njani labanye?
U-PR Council ula wadi lapho ayabe ekhona kodwa akudingakali ukuthi ukhangele iwadi yakho leyo oyabe ukiyo. Kuyathi nxa kulokunye okumele kwenziwe edolobheni lakoBulawayo u-PR Council ulelungelo lokuhamba kwamanye amawadi ukuthi asebenzele abantu kumbe asebenzele amanye amakhansela ayabe ekwamanye amawadi ngoba amakhansela bengakhona ukumuta ukuthi ahambe ayesebenza labo kumbe baye ngitsana emnye imisebenzi kavinjwa ukuthi ehambe endaweni ezinjengalezo. Uyahamba nxa uphuthele vele uyahamba uyesebenza labo ngoba umsebenzi uyi-one.
Lo ngunkosazana Agnes Musaka ofundiswe izolo ukuba ngukansela kobulawayo kuhlandla le-proportional representation. Umnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo ohlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngezemali uthi eleZimbabwe lizimisele ukusayina izivumelwano labanye amazwe ezokulungisa ukusilela kumlilo kagetsi. Uncube osemhlanganweni wePowering Africa eWashington DC kunapha eMelika uthi lokhu kuza kwenza eleZimbabwe lithole umlilo kagetsi ngemfanelo. Kukhulunywa ngodaba lolu emhlanganweni lo olo okulezinye injalo iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe labanye ohulumende njalo labakhokheli bamankampani aphehla umlilo kagetsi. Ake sizwe uNcube exoxa ngodaba lolu lo mtabo kaNcube weStudio 7.
Silapha njengeZimbabwe sidinga ama-investors ukuthi ainveste ku-sector ku-power sector. Abanye ngabafuna ukuinvesta ku-solar power, abanye ngabafuna ukuinvesta kuma-power station, abanye ngabafuna ukuinvesta ku-hydropower, ngokunjalo ngokunjalo. Sikhangelele bonke, njalo siyabadinga, siyabafuna bonke.
Likhangelele ukuthi lingaphumelela ukuthola abasungula ke amabhizimusi kuhlangothi lwezokuphehlwa kwamagetsi kungaphathisa njani ilizwe leZimbabwe? Likhuluma lapha sikhangela kakhulu ezomnotho njengomphathi ntambo wezenotho.
Ipower iyangezelela umkhonomi wethu, inotho yethu, njalo futhi iyancedisa kwezinye indawo. Uyabona khona abantu i-industry nxa ingela power into azihambi kuhle. Emigodini lapha kumayini nxa kungela power into azihambi kuhle. So ipower yona ngokwayo incedisa kakhulu umkhonomi wonke, layo futhi ingumkhonomi izimele iyodwa.
Lo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngezimali obexoxa lotabo kaNcube weStudio 7 eseWashington DC khonapha kwele Melika. Ukuna kwezulu eliningi lonyaka sokunike abanye abalimi itemba lokuthi bazathola isivuno esithe xaxa kwezinye izigaba zelizwe. Loba nje kulabathi abalimanga lutho ngoba bathandabuza ukuthi izulu liza kona kuhle kulandela isomiso esikhulu nyakenye esasidalwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Kulabanye njalo abakhala ngemikhuhlane yezifuyo, lemihogoyi edla omumbu, lezinye izilimo zabo. Umsakazi weStudio 7 weza Jesus Banda wethekelele esigabeni sentabazinduna esiqintini semguza eMatholeni North wasethulela lolo daba.
Kuluhlaza tshoko, izifuyo kukhanya sezinonile njalo izakhamizi eziningi zilimile lanxa ezinye zingalimanga ngemfanelo ngoba izilimo zihlaselwa imikhuhlane kodwa kukhona uncane eziza kuvuna. Waye ngumbalisi wathatha umhlala phansi ekhala ngeholo elincane umnumzana Solomon Ncube uthi wabona ukuthi engenza imali engcono engumlimi wase siya kufundela.
Ngine kathi sifake ngirethi onion la. Mina ngifundise ndiritayile ngo-2016 angumbalisi. Abufundise ezikole eziningi about 10 schools ngacina sisemadleleni.
Lanxa ekhangelele ukutshaya inala lo nyaka uNcube uthi abantu abalamali yokuthenga isivuno sakhe.
Ngalozingajana kwabo kuncane. So in some cases now actually ngisho edolobheni. Last week ngikhibile evikeleli. Ngo-Tuesday last week ngamapheli angu-3 awevikeleli. Sathengisa edolobheni. Namhla bengihleli nganifuna ukutshaya ngokunye owifungus. Izimali zokuthenga ama-pesticides engilabo sibili okuzwayo.
Umnumzana Gawu Ncube laye belime okuzwayo lo nyaka kodwa impehlane sisidla izilimo zakhe ikakhulu umumbu.
Sizivamile kodwa-ke njengokuyibudli antiyawothi kwenzayo ibudli lo okukhona kuhle kodwa-ke hhayi sesingani saphiwe ukuthi sizakuspreyawulokuasifakela.
Iningi lezakhamizi lilime izilimo ezijiyeneyo. Umnumzana Mandla Masuku ulime i-sunflower.
Kungcono akusoze kufane kulapho kunyakotheziyo asange savuna
ngitsho. Ngaphandle kokulima kulabanye abenza inhlelo ezijiyeneyo zokuziphilisa entabazinduna. Untando yenkosi Dube ngosakhulayo oleminyaka engama-25 yena ngumfuyi omkhulu wenkukhu ethengisa edolobheni uchaza abanzi ukuthi uzifuya njani.
Okay, into eyenzakalayo ngayefika amatsiyane lapha first day kumele efike ethole umlilo laphana ukhona kuba siye umlilo okukhudumayo. Umlilo siwubasithiningiliya then siwubasa singaphandle ngale then lapha sele sifakile ukudla kula maplastiki ngoko semncane kungena first day sesiwa amaplastiki phela phezu kwamaplastiki. Then we have five pieces of plastic. Then day three, we keep on plastic. We forget them can yako. Then day two, we have six pieces of plastic. Then day three, we keep the plastic. We have to start with yako. Then we do the gabas for 2 weeks.
Abafuyileyo labo bakhala ngomkhuhlane womkhono lenyongo ohlasela inkomo esiqintini semguza. Mnumzana Nhlanhla Ngulube sehle waquma inkomo yakhe ehlaselwa umkhuhlane angawaziyo simthole ehliza.
Ibizo lawo sibili sisawuzama ukuresearcha angabiwazi kahle kahle kodwa vele umkhuhlane lopha inkomo yankhono ngayiwelaizi kumigazi ngamakhala lela kusenzakale ngathithi ngaphakathi ngapheya bevele ezokuphendula iyapheka ezangaphakathi umkhuhlane wangikhona uqala ngaphakathi ngayibona zikhipha igazi ngamakhala hhayi vele sekumele uthele ingqamu hhayi isiphelele ngamandla iyabe isiqhuqa ayisakhona ukuhamba.
Ukuna kuhle kwezulu lonyaka iningi labantu lezifuyo indlala bazayizwela komakhelwane. Ngu-Ezra Jesus Banda weStudio 7 nezendaba zinduna esiqintini semguza eMatholeni North Province.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Umongameli Donald Trump uthi uzafakela eleRussia izijezo zenoto ngoba lihlasela ngamandla kwele Ukraine. ELeNigeria lithi selibopha abadabuka kwele China abanengi abadala amacala okweba imali. Le iStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Umhlangano owaqhutshwa phakathi kukamongameli weMelika, umnumzana Donald Trump, iziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lomongameli waseUkraine, umnumzana Volodymyr Zelensky, waphela kulokufuthelana okukhulu mhla ka 28 kuNhlolanja. UMongameli Zelensky wasuka eWhite House buthumuthumu kungasasayinwanga isivumelwano esibalulekileyo samatye aligugu phakathi kweMelika leUkraine. Isivumelwano lesi sibonakala silinyathelo elimqoka emizameni yokuqeda impi eseUkraine. Ngemva komhlangano lo, uMongameli Trump waloba enkundleni yeTruth Social esithi, "Nginqume ukuthi uMongameli Zelensky akakalungeli ukuthula ma iMelika ithinteka, ngoba uza sengathi ukubandakanyeka kwethu kumupha igunya elikhulu ekuxoxisaneni. Angifuni inzuzo, ngifuna ukuthula. Angaphenduka lapho nxa eselungele ukuthula," kulobe uTrump. Ekhuluma kuhlelo lomsakazo kamabonakude o-ABC oluthiwa This Week, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, uMnumzana Marco Rubio, wagcizelela ukuthi kuyinhloso kamongameli Trump ukuqeda limpi ngokuleta eleRussia etafuleni yokuxoxisana. "Sizama ukuqeda impi. Awungeke uqede impi nxa amacele alwisanayo engahlalanga wonke etafuleni, kuqalisa ngeRussia." Lo ngumqondo osubekwe sobala ngumongameli Trump, kwatsho uMnumzana Rubio. Waqhubeka esithi, "Angikuthembisi ukuthi kungenzeka. Angisho ukuthi amathuba ukuthi kwenzeke akusilinganiso samachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini, i-90%. Kodwa engikuchoyo ikuthi awekho amathuba okuthula nxa singabalethanga ndawonye ukuthi bakhumisane umlotha. Ngicabanga ukuthi singaphumelela nxa wonke umuntu ophatheke kulimpi engakunanzelela ngokuphangisa. Ukuthi impi le imbi futhi isidale ukufa lokubhidlika okunengi, lokuthi ilakho njalo ukudlondlobala." URubio wathi njengaso sonke isivumelwano sokuqeda impi, kuzamele kube lezithembiso zokuvikeleka ezizahlonitshwa kuze kube nini lanini. Kodwa lokho kuqala ngenyathelo lakuqala. Lelo nyathelo ngelokukhulumisana lamacele omabili, kwatsho uMnumzana Rubio. "Umuntu wonke uthi kumele kube lesithembiso sokuvikeleka ukuze kube lokuthula. Kumele ube lokuthula kuqala. Babe kuzwisisa lokhu abe-Ukraine. Bakuchasiselwa lokhu kanenginengi. Lingezilutho oluzaphazamisa lokhu. Kodwa ngeshwa, lokho yikho kanye okwenziwa nguZelensky." URubio wathi ulethemba lokuba uMongameli Zelensky uza kunanzelela ukuthi eleMelika lizama ukuncedisa ilizwe lakhe ukuze kwenqatshelwe ukufa kwezinye njalo izinkulungwane lenkulungwane zabantu. "Sokuyisikhathi sokuletha eleRussia etafuleni yokukhulumisana ukuze sibone ukuba kule ndlela yini yokuqeda limpi, lokuthi ayifi yenzeka njalo," kwatsho uRubio.
Le yimibono kaRhulumente weMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ngoku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Samuel siyabonga Studio 7. Mina lo mbuzo kulezi zikhulumeli zezani, bonke nje abakhulumeli zani, bonke even ngondibali bona abaziza ama-opposition ukuthi lina ndibale licabanga libamba banamehlo ngoba lithi ye amakhiwa yiwo arongo yiwo afuna ukuthi lokulaloko. Kodwa wena ndibali, wena ngokwakho uhlale emakhiweni eBritain, lengane zakho zihlale eBritain, uyajika ngapho uzokhohlisa abantu bezimbabwe abasweli imali yokwesibhedlela, abasweli imali yokwesikole, ingane zabo zifundi manje. Usupportana ubhizi lo usupportana le 2030 kaMnangagwa ukuthi uMnangagwa abuse kuze kuphume idonki impondo. Ubhizi ngokucindezela amaNdebele ukuthi abantu besiNdebeleni bengayikhuluma indaba yokucindezelwa ngabantu besishonile. Ya manje ukhona ubhudi lapho eMthwazi Republic obotshwe ePlumtree, ebotshela iqiniso ukuthi ngubani umntwana ongafundiswa isiNdebele le kozimba le umNdebele, mbani ongakuvuma abantu besishoneni bangakuvuma yini lokho. Thina masingamaNdebele sikhulumela iqiniso, lina bondibale lina labo belief gawule labo Malachi Nkomo, yini abantu eli against intuthu, lina yini abantu othiwa labekwa nguSathane uqobolwa ukuthi lifunile izwe lelo lingaphakami ubuso omnankakho ngenkani, amaNdebele engaphakami engakhulumi engavulelwa lutho ngenxa yokuthi linakukhonela ukuphiwa kuzinhlansi ngoba lani liphuwa. Lonke lingamaNdebele liphuwa, kunalo yedwa ongacenta umgwaqo usuka koBulawayo esiya eKhezi. Kakho le mali even pakona, ngubani ole mali even singalicheck ibhili yemali elilayo linama-akhawunti lisebenzela izandla, ikhulumela izandla, alilalutho.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7, sanibonani. Ngajabula i-audio yama ingazwakala. Kathi la thina singabantu baseZimbabwe ikhona enye into esizwayo, kodwa sisuke sizibuza ukuthi kathi why. Ugeza wayewonela ukuthi uMnankagwa kasuke esikhundleni, wayesokuthiwa watshontsha lezimota lisela, which means bonke abantu beZANU-PF balamacala. Ungaqala ukuthi ungathi awusafuna uba kuZANU-PF sokuthiwa ulamacala athile, izimota lezo zitshontshe nini?
Now, Studio 7, Studio 7. Mina ngicela ozambuzela uJoseph Chuba ukuthi kathi njengoba kuphathi abantu bexotshana baxotshane ngo-2017 sabona upresident okhona kathesi u-Emmerson Mnangagwa exotshwa kuZANU-PF, but sithe singaqeda u-2017 sazobona futhi yona iZANU-PF sithi nguyo sengupresident kweparty. Kanti vele kudlalelwani ngeengqondo zabantu kupolitics yethu yeZimbabwe? Now ugeza yena lokhulunywa ngaye kathesi akumangalisi kusasa sibone sivuka isenesikhundla esesabeka kwabelizweni. Kanti iqiniso liyahlupha yini? Cela ubaba uJoseph Chuma akasiphumele egcekeni. And the worst of Joseph Chuma mbonani ngabantu ababekuzaphu abakwazi buhlophe ukuthi ubaba unkomo wakhulumani, ubaba unkomo wathi oginye izaphu uginye ireza.
Salibonani basakazi bethu abahle, lonke lisisakazela izindaba ezinhle. Ake ngithi namhla lami yengifakela migama elilodwa. Umbono wami mayelana neZANU-PF, iZANU-PF libandleli esabekayo leli, ngoba into ababayenzayo yonke benza ngobuqile okumangalisayo. Osengezwa cabanga ukuthiwa baxotshwa kungasoqiniso, namhla bonke labo geza laba kuthiwa baxotshiwe wonke asiqiniso, yikubhula umlilo ukuthi abantu balalise bahlalise inhliziyo phansi bedukumbe into eyenzakaleyo. Akwenzakalanga yistori. Into esihlukuluza nje ukuthi sizahlala thina abantu besiNdebeleni ngapha siselemuva. Ngiyangizwe ubaba lo umoya umqondisi weMthwakazi uyazama ukuchaya kucace iqiniso, kodwa-ke manje kuyasithatha isikhathi ukuthi abantu simzwisise ukuthi ukhuluma ngani. Kodwa ingantu yasiyamzwisisa nguye umuntu-ke ozama ukuthi chaya iqiniso njengeliqiniso.
Studio 7, Studio 7, linjalo indawana zonke. Siyabonga, siyabonga kakhulu izindaba lesipha zona, siyazibonga kakhulukazi. Esesibonga la ama-war veterans ayesihlupha kudala kusabusa umgabe chaya abantu. Namhlanje sekubonile ukuthi iZANU-PF isebenzela esikhwameni sayo, iZANU-PF iphathi yamasela. Namhlanje sebekubonile, siyabonga kakhulu, sengathi bangakubona bonke. Into enhle singamaZimbabweans, asenzeni njengama-Americans or njengabanye nje abantu okuthi singaphongi ukuklinga to power to one party ngenxa yitshontsha ogijimisa ukuthi iphathi yami le. Akekho umuntu weZimbabwe ongakwaziyo ukuthi kungatshintsha iphathi le iZANU-PF ilizwe lelizabangcono. Kuyaba le mali aleli lizwe lalibona ngaphi ilizwe elingalamali yalo lisebenzisa imali yamanye amazwe. akukho lokho kulapha eZimbabwe kuphela. Ilizwe leuze livuke kumele livuswe yithi abanikazi balo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Kuli viki kuhlelo Woza Friday sinecembu labobulawa elisibiza Victory Siyanqoba Arts. Leli cembu licula likhuthaza ukunanzwa kwamalungelo oluntu lokuthula kwele Zimbabwe. Asizweni umsakazi weStudio 7 eza Jesus Banda ixoxa lomqondisi waleli cembu uTilbert Nkosi Moyo.
Ukuhlalisana kakuhle, just and genuine. Peace!
Victory Siyanqoba Arts liqembu lesikhathi lisebenza lisenza imikhankaso etshiyeneyo yokukhuthaza ukuhlalisana kuhle lonake libunjweni leli qembu Tilbert.
Yafonywa kumenuthi yaregistwa ngo-2008 as a trust and organization ifoundwa ngoDesire Moyo oyaziwa kakhulu kwezama-arts ezomoya website oyenza imbono njalo osewo honorable member of parliament wenkulumane constituency sazangala kakhulu thina mas performer njengokuthi singama community messengers because we use theater umculo and other arts arts expressions nje ukuthi si promote ama human rights, social justice and freedom in Zimbabwe. We believe ukuthi music must have a meaning. Njalo kumele ipromote peace in Zimbabwe, kumele iadvocate for human rights, and also we advocate for gender equality through our music. Ikwathena sisithe sikwenza njengama community messengers. We educate while listening and entertaining.
Iqembu leVictory Siyanqoba lithandwa ngabantu abaningi. Kubona okwenza bangena kwezomculo kuyini?
We used to watch ama dramas that came to ama communities. We also listened to the radio, silalela nje music. It was the situation of the country around 2008. It made us see ukuthi no, people bayidinga music ukuthi it can change and transform the communities.
Imisebenzi eminingi yeVictory Siyanqoba Arts iyatholakala kumakhasi okuzilibazisa ku-internet.
Facebook page lethu lithi lona Victory Siyanqoba Organization, Victory Siyanqoba on YouTube. Then maselifuna ukuthi bethintane lathi abafuna ama-flash with our music, they can email us on kwelakithi arts@yahoo.com. Besithinte ku 0718 001 787.
Banqoba besiya phambili kwezomculo wabe Victory Siyanqoba Trust. Yibo besilabo kuhlelo Woza Woza Friday. Bela sonto yenhlekini lonke igama lami eze Jesus Bar.
Siyabonga kakhulu ezothisa isibanda uhlelo Woza Friday lingaphothi laptop yalandela namhlanje sikhuluma ngePowering Africa Summit. Hayike isikhathi asavuma ukuthi siqhubeke sonke libe le mpila mpelaviki enhle kakhulu. Lo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngikhonapha eWashington DC ngisithi hayi asihlanganeni-ke ngokuhlelo oluzayo ngomvulo. Siyabonga.